abantu abakhubazekileyo lozulu jikelele usethiye uDlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende kumalanga amabili alandelayo bethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikazulu maqala hathi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uZulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemitshina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Usenator Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parliamente uchaze ukuba bakhangelele ibudget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le-education, emayilana lokuthenga ama-assistive devices, ama-wheelchairs, emayilana njalo lokuthenga amaphepha e-braille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayilana lokuthi abantu nxa bedinga ama-tablets atholakale.
Usenator Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathintambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Ubuhlungu yikuthi khona nga uminister of finance uprofessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama transactions athenga ama assistive devices wonke ukuze nxa ngisenziswa yi nansi yabhatala ngeyikho cash ngifuna ukuthengela umntwana iwheelchair oyi-disabled i-2% i-exempted.
Ilunga ledale lephalamende ebulawayo central unkosikazi Dr. Sibanda uvumelane losenator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethe thuthu hathi ukupha ezebutho imali enenyi ngoba ilizwe alikho empini.
Ngelele ukuthi ama-ministries sikhuluma khona kwezempilakahle, ezemfundo, sikhangela lalapho esihleli khona esingathi local government. Sikhangelela ukuthi budget le umnyaka lowu kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenele.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele i-budget ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele i-budget ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-queues ezimota lokhu siya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo. Besikhangelele njalo i-budget ezayenza ukuthi uZulu enelise ukuphila ngendlela engcono, hathi lokhu kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Ncube oza kwethula lolu luhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uZulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.